Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ze ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 20 mhlaka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Yabe zama ukuthi isimele zabantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilo please creative for me Zimbabwe Rights for me human Zimbabwe Rights for human rights. Ama allegations akho akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumba Chikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke. Into esizayo ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje umthetho oseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye lobo sibalukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumba Chikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa agcine phosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumba Chikwe Mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabuka kusa elubhekise emgodini wegolide weVumba Chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Yabe zama ukuthi isimele zabantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilo please creative for me Zimbabwe Rights for me human rights. Zimbabwe Rights for human rights. Ama allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebe demonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think ukuthi abale 2 months njengaholo. So basebe demonstrator izolo. Khona fanele ukuthi demonstrateni wase one hour akula kuzisana kukhona. And then imine yalisikho ngkhona ukucinge sele bulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye ukuthi ababotshe izolo. So we're trying to see ukuthi how best we can assist them ukuthi bathole ngababekudinga. Nokuthi mhlawumbe nxa kusenza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Namapholisa abophile yi-safety law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabobaba kuphela.
Obaba bangu-179 omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyahlala imeeting lo-dispose sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokhu zweni ama checklist arrest ukuthi bapho ngubuhlela abantu bonke babophe nje sengena bofakaza ukuthi emisizwe ngayo bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswe ekhoti bengahamba nini emthethwandaba?
Kuzonje abanye babothe izulu abanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayakemvuma ukuthi abagcine for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothe izulu kumele bahambe ekhoti kusasa, ababothe ekhoti ababothe namuhla kumele bahambe ekhoti phambili kusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Masikhangela thina kula macala lapho sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigation kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ungahamba kanjani because bathi sibabhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abanye laba singaba le comment ukuthi sibona ngani amacala akhona angaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda, ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe, kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll kukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungavele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yena le khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuza kuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenzayo, beyibona ukuthi into eyenzayo imbi, baphinde futhi bayisekele ukuthi ithi ma iqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So-ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law, if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehlupha ukuthi uyabona right now umthetho uthi abu-release i-voters roll, but kabayi-release in the procedures, indlela abenza ngayo, umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona into yakhona. So-ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okokulungisa koko yikuthi abantu loba i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi voters roll nxa ivoxwe njengalokho esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babuDube, ngoba umuntu ojayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besempini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
Into ye-voters roll is highly sensationalized. Ichezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ibivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele. and the voters roll ikhona sizifuna kulolu khetho luzayo iveki yikomishini e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So iveki layo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyayenza kumbe kakuyenza. So kushiya ngezikhathi layo eziphiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll, bakhala ngayo manje ukhetho luseminyakeni ozayo, but i-voters roll ilizele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukisela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye abarenounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho.
Ye, kodwa kunapho moyo nxa sikhangele. Kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani. Kumbe imaninikiniki njalo bathi bayayifuna.
Right. Iveki yibhodi ethethwe nguhulumente ukuthi ingaze yakhupha into ezimaninikiniki, ikhuphe into ezichachayo ezizanyetisusuku. So ma isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto. Ngoba kuthatha uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga kuthiwa ngajika athi hhayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngokunyaka odlileyo. Sila bantu abangaba yi-16-17 million and iveki yibhodi elihlekana ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho lungakabi khona. Wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo, ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphombi ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiyenje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho. Ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume veki. Ngacela 2020 ibilokhu iphume veki. 2021 ibilokhu iphume. But manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo abezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi baregistre ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyafika athi hhayi mina isihlobo sami lesisathona nyakenye but siloko sikhona ku-voters roll. Bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eleSenate leleHouse of Representatives kanye labosibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 kuHouse of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla omabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe u-Dr. Mehmet Oz wama-Republicans. esigabeni seGeorgia khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa iRunoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangele ongathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives kodwa ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
Isenate uthi ubona isiya kuma democracy yini ngoba siyabona izindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
Isenate yona ibizele ngathi yalela ngapha kuma democracy ngoba labo bebengathi kabala qiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithatha. Ngapha kuma Democrats bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimpili ukuthi bayitha. Nga kuyikuthi bona ama Democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma Republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama Republicans, i-Senate iye kuma Democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engu ubaba Biden owebandla lama Democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lo nolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama checks and balances babona ukuthi laba ba opposition bangena kwenzela ukuthi kungabi alala choko choko for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa iSenate isele kuma Democrats ngoba laba abancinyane iHouse yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa kuSenate ukwenzela ukuthi iSenate ifake isidindo sayo. Nxa ebabe iSenate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi azoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobunengi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukuthi ayikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphephelo eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilithumi 6.9 million ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rolley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
ESouth Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina ukuthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Ikwenzani khonokho, Madube?
Kudila ngama-computer. So uma abantu bethenga ama-computer then adlule ezandleni zami ngiwabhenga buke ukuthi ama computer alungele yini ukuhamba emakwamanye ama company.
Ye unjani umsebenzi lo unzima kumbe umsebenzi owafundelayo?
Ah, umsebenzi nami ngufunde sengikhona apha eGoli.
Ehhe, andubana kuloko wawusenzana ekhaya eZimbabwe.
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngapi khonapho? Njalo isikolo sangkhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutsha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ah, ngiziphutshanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutsha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusitshela ukuthi kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lo muzi ungavalwa kodwa ngisize intandani nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lo muzi ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi khona manje siwenzeni ngakhonoko ocabanga ukuthi wenze?
Ah, manje into esengiyenze laphana ngama December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama second hand impahla ezindala ngihambe nazo ngale ngifike ngibavize bonke nge 23 zika December babuye ngibashere lezo mpahla ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi mbani kukudla ngidinge uyi radio ngibachayela ukuthi labe belekhisimusi bathulile zani impahla ukuze labo makufika i 25 begqokile.
Yes, sizokuthola kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lathi ngicela iy'mpahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yiminibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani Madube?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni
ngihamba nje ngoDisemba.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde Madube.
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli, ngiyaludinga usizo. Nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, wele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kunkuluma ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kwele South Africa. Kodwa ngenkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Waye bathume kuphi la abantu ukuthi uyabamukela? Babecele kuye yini ukuhamba kule amazwe? Aba adebe kuyo esifisa la eSouth Africa. igameni leZimbabwe vele akumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mgwebo.
Mbona ngathi igovernment yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje siphande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya. Siyabona abantu balokhu sacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke laba abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele-South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into abangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambeli abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa ke sikhulumele sebandla lezana uPF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le-South Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le-South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Ministry 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqetshi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Siding sithi asidibaneni ngo 6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.